kubabesha ngomnye olwini kakhulu ukuthi kubonakala ukuthi nxa inyukela phambili bese bese kuzwakala ukuthi kwezinye indawo izinduna ziyiqhethezileyo bani ngoba bantu bakhangela ukuthi nxa ihlelo zibuya ngezina ziyaphumelela ngoba balahla ngokuthi so kusuka kudaniseke nxa usizwa kwezinye indawo ukuthi hhayi kayiphathekanga hayi nathi siye sakuzwa khona ukuthi kwezinye indawo kayiphathekanga isho ukuthi ngayiphatheka kuhle ukuze abantu bathole inyukela phambili.
Kuthiwa nxa imali leyi izabuya Nduna Khumalo iyabe ibuya ifike libe seliyithatha njani?
Sizavula thina i-akhawunti yethu njenge-trust lapha esizabe silama-signatories khona and induna lapho okule-program yale khona induna iba ngu-chairman so iba ngomunye wama-signatories nxa kuthatha imali leyo iyakwenza inyukela phambili phakathi kwabantu. Yale sikukhangeleyo ukuthi ama-program akhona ngama-project akhona sizabe siwaphiwa ngama-councillors abantu abazi ngama-project ukuthi kulapha lalapha ngama-councillors.
Nxa sesikhangeleke ukuthi kambe abantu abazabe babamba imali leyi sebeloliwe ukuthi babambe imali enje kumbe khona liyakuthola?
Sibele ndlela ukuthi sinike ukuthi singadinga u-accountant sesimdingile u-accountant so abantu abazabe bekhangela imali ngabantu sibili abafundeleyo ukugcina izimali. Asobantu nje sibonge ukuthatha abantu abangenzisa imali ezilingana. Thina singabi layo kodwa sikhangele ukuthi sibe layo mhlawumbe ukupheleni kwayo nalinyanga. Silindele ukuthi lathi izolontshwa njengokwamanye ama-province lapho esiyaziswa.
Imali leyi nxa ibuya kuthiwa kumele kube lalokho kuthiwa yi-local indigenization board. Kambe linaselikubumbile yini khonapho?
Hayi sesikubumbile, sase silesikhathi sikubumbile ngoba sasikhangela ukuthi engxenye izakwenziwa ukuqaliseni kona kwiminyaka yasiphuzayo sesinayo ibhodi yakhona. Ibhodi yena le izinduna zikhona, ama-councillors akhona, abantu abamele umama nabamele umntanga bakhona.